Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 25 Zibandlela 2018 nguChris Gande.
Lo ntungamili nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabeli ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazavuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo isigile kumbe isiphethwe kuyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo waseSwitzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi aqolise, athi ngiyaqolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala njima bani.
Izivalane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenzele intatheli izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokeli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakwele Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi esofuthi 9% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonokho kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe, iproblem yayikhona kwakungumgabe njalo iproblem ababelayo umthetho onalo indigenization. Umnangagwa asesithi onayo uzasalela ama-diamonds ye-mining. Nxa kuyukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabeli ukuthi bezoinvesta, ngibona ngani bazabuya. Kanti ke ukuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ebabalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo esidlile kumbe siphethwe kuhle bona kwabo kuphela interest yabo iwezomnotho lingabavumeli ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugrawundi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani ezimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho libe nqabele ukuthatha umnotho sebesiba yiproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngeke wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho
alubana ulakho ukubacebisa abakwamanye amazwe ubungabacebisa uthini
engingakutsho nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe umagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-investi ezimbabwe hatshi ayisikho lokho engikutsho nanku nkomo mina isifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso nami yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu nami enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kuhle izolo okunjengakhona okho kwenzakala kathesi ukuthi amasosha abhizi enkayi ebesabisela abantu bebadinga izinto ukuthi abantu bevote bizane nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident hayi bona ngani lokho kuyalokhu kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle
umnumzana mqondo obanzi magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekolebhilithane
Izizalwane zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wathiya abantu belolaka ngokubale ngela kwakhe uphendula udaba lombhuqazwe weGugurawundi uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
EseDavos uMongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli izindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe weGugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela uMongameli Mnangagwa ucashe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo weGugurawundi uyawuvika abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvukile bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani
umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulili maWest uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi.
Akumangalisi ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso yeThis Constitution, unkosikazi Abigail Mubambi uthi uMongameli uqhamande ngodaba lombhuqazwe.
Ekhuluma ngekurawenzi kwa umnangagwa khona ngale ngasetabus igacacanga kakhulu kugurawenzi ubekhanya sibili eqhamalasa in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade ifuna ukuthi akukhulume.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi umnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akala sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga umnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe nomanje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukamnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum lendlela achaze ngayo udaba leGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezala nzima jikelele ukuthi-ke okamnangagwa ufika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili athi uyisayinile. Kukhona ukuthi umnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kwele-Switzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni omhlaba owaWorld Economic Forum lapho abaningi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye iningi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebele leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecasha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usithuma kusukisela ngoMvulo siya ngoLwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live show kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenzele inhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kufika uBatabile Masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lwe-ProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso ye-ProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beprogebu abase Harare bananzele ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange bazise bebekwazi ukuthi ibusiness ziranwa njani. Basebuya lapho ukuthi bezencedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi yawo ebe lobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo bekubhale phansi bebekwazi ukuthi ibusiness iyodwa personal life iyodwa bekwane ukuthi ngabe thengisa befaka imali eceleni engahlangani lemali endlini befaka ama-systems abo wonke in place bekwane ukuthi bebhadale ama-taxes ngoba kuqakathekile ukuthi nqamderani i-business ebhadale ama-taxes. Abantu bezimra babuye labo benxusiwe ngabantu be-proef ukuthi bezofundisa umama ngokuthi izimra kuyini ubhadale i-tax kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa umama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza umama kakhulu. Ukhuthaze umama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lwe-ProWeb le-Virgin Unite, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olukhulisa ama-business abo. Mina ngaqalisa le-ProWeb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama ngangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe-small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omusha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa iBinda Gardens ngisenza i-horticulture le-events displays kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le-mentorship kwakungekho ngakho-ke nga-investa a lot of money imali liyana yayeganyeni kodwa anzange ngidele i-partner yami ya-give up lami kwasekungani sengi-give up ngoba kwasekunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika wethesa abe Palestine ilizwe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana loPence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo.
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalo becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Ngameli Emerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa untulikazi engakafiki. Umnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esemadasadasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli we-MDCT umnumzana Mugentswangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa ukuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius James Manampofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla le-MDC le-MDC Alliance siphansi sukuZulu sike sizama ukuthi siwakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa upresident uMnangagwa nxa yena esesithi ukhetho kaphuze libe khona ngoJulayi isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi ajintshe isisekelo sombuso abe sifaka leli langa yena lifunayo.
Mnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani, ubona ungani amalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselelwa kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi hayi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluza ababhekane nalo ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenza endaweni leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili kodwa kunediscord ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona nje amabandla aphikisayo kusafani bakwenze isikhathi siphelile akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu isikhathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edivide nengamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzakalayo okungahambi kuhle njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo kufihlwa kwenzakale kusuke emini kuthiwe siyazwalane kusuke bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangwalo hhayi alutshengisi usile ukuthi kulamalesensi abuyayo njalo aqapheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Iqoto lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu ngoba singakhangela into yakhe lezindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isikhulu. So nanxa singena kuZulu asake sibona intatheli indaba zithi landela njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo zindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funafuna bani. So yini idubo likhona kansi sikhona yebo naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekile ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuza uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo olubuyayo. abantu bathi kumele sibambane bathi kulezinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazi ukuthi hayi bo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga kakulancedile ukuthi sivote ngoba kulanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ngakhangela khathesi nxani nxa kule moto ethengiswayo $800 mina nge-$99 wena ule dola, singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola lana imoto lena kasiyithengi. Lawo we-99 asoze nganelise ukuthenga, lawo wedola awusoze wanelise ukuthenga. So sokuqade kuqakathe ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigodwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Umnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kho elokugcina.
Hayi, mina ke into ebengiyicela kumaKhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla aphisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba laphana mangekho lapha kuthithi kwakungcono kufi bandla. Kumele kumele lilwele abantu abalikhethayo maKhumalo. Sale cela kusukisa kuPresident kuChandrayi kusabomncube bonke labo othokozane okhuphe labo abhedinikofelenza ndawonye likhulise ibandla, abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko abantu bezimama.
Alo ke umnumzana Cassius Jesus Malampofu, ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa ndawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe leIsrael. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlota, njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi-ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okuningi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Ubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye lalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Brenda Fasi umuye qhuba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum namuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane seZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethu le ekwele Switzerland.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.